okuqakathekileyo ngokwenzakele izolo kuvotwa okuningi sekuvele kusenziwa kumbe ku-influencer ikakhulu yilokho okwayenzakala emalangeni kulungiselelwa ukhetho. Okokuqala, iZimbabwe Election Support Network inanzelela ukuthi abantu baze bavota lamabandla zavotelwa bengelakho lokho okuthiwa yi-voters roll, ibhuku leli elilotshwe amagama abantu abazavota ukuthi babekwazi ukuthi ngubani, benelise lokuthi bayekhankasa bekwazi ukuthi bakhankasa ebantwini abavotayo. Okwesibili, ndlela okuvote ngayo siyibone itshengisa ukuthi kulabantu abaningi abancediswe ukuvota, abaningi okungakaze kubonakale ekhethweni lokho kwayenzakala ukhetho eZimbabwe okusolisayo kakhulu. Phezu kwakho lokho, baningi njalo ababiselwe ngekhaya bengavotanga. Sisitsho phela lalabo abarejistayo, abanye belabo ubufakazi bethwele ama-slip. Kodwa okunye esikunanzelelayo futhi ngama-slip fly ukuthi bekuvele kunzima ukuthi sibe kwazi ngoba omunye lomunye angaziprintela nje ama-slip lawa awanika abantu izinto bengarejistanga. Okuyikho kokusivezela ukuthi into enkulu kakhulu yi-voters roll ekade ingekho, ekade ingaphiwa labo kumele bayithole, njalo ebinzima ukuthi sibe kwazi ukuthi indaba laba abanye abarejistayo bengekho ukuthi sinanzelele. Ngezinye indlela, ukhetho ngendlela oluqhutshwe ngayo iloba bekulokuthula, siyasola kakhulu ukuthi kungabe liqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ezaletha okungakhonona.
Kuyukuthi zonke lezo ingxaki oziqambileyo bezilungisiwe, ngabe impumela yokhetho yehlukile kulalokho esikubonayo na?
Njengeqoqolezo esikuthoyo thina ukuthi kungenzakala ukuthi impumela ibizehluka, ikakhulu nxa unanzelela phela ukuthi konke khonoku bekuhlupha kakhulu labo abahlala emadolobheni. Endaweni eziningi emadolobheni kube labantu abaningi ababiselwe ngkhaya ukudlula labo abasemakhaya. Njalo futhi esikunanzelelayo ukuthi izini kurejistwa ukuvota, baningi akababesemakhaya abayenelisa ukurejistwa ukuvota ukudlula abasedolobheni. Lokho akade befuna ukukutsho namhla bayekelile ukukutsho. Uma bebengakutsho, mhlawumbe ukhetho beluyaba ngumahluko sibili ngoba bekuyakutsho ukuthi 1, abantu abaningi bavotile ukudlula labo esilabo namhla. 2, abantu abaningi abangabe bewinile bengabe bengawinanga funwa ngabantwana beZimbabwe ngoba abanye bengazange babakhona ukuthi batsho lokho abakufunayo.
Kodwa emadolobheni lapho elithi bekulengxaki eziningi, siyananzelela ukuthi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai linqobile izihlalo ezithile, njalo emaphandleni ibandla le-ZANU-PF lalo belinqoba.
Thina njengenhlanganiso ezikhangela ukhetho besingelani lokuthi ukhetho luwinwa ngoba ukuthi sithini, besikhangela ukuthi luqhutshwa njani, njalo ngendlela oluqhutshwa ngayo liletha mpumela abantu. Njalo impumela esiyitshoyo lapha sitsho ukuthi luwinombani, sitsho ukuthi luyathengisa yini ukuthi abantwana beZimbabwe yikho abakufunayo. Iloba ye-MDC iwine konke emakhaya lemadolobheni, besivele sizatsho ukuthi engxenye ngabe bekuvuliwe ukhetho lolu lwenziwa abantu bekhululekile, lwenziwa ngendlela bebengayo kusisekelo sombuso laku-static principles of guidelines akhokhela ukuqhutshwa kokhetho. Ngabe impumela ingcono iyasuthisa njalo iletha ukuthi abantwana beZimbabwe bayihloniphe, kungakhethelekile ukuthi ngubani owinileyo.